isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njabulo Studio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhlaka 7 Mbimbi 2019 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
lapha eCountry Parking izwa ubuhlungu sibile kakhulu ngendaba le esuka khathesi bachiya begebhile imigelo phambi kwezindlu zethu labantwana bayadlala sesesacina sathi khona hayi imigelo le iyingozi yithi kwathiwa khona siyigqibele sesiyigqibele ukuthi bazaze babuye nini.
Izakhamizi zemzini weCountry Park woBulawayo zikhala ngokuthi sesithwele nzima ngokuselakala kwempompi ezithwala ingcekeza ephuma ezambuzini.
Abanamahlonda lokho abakwenzayo yikho nje bephanana ubuqhawe okusho ukuthi abalakho ukuzisola, abalakho ukuzinuka amakhwapha nokwenyanya into esemuva abayenzayo. Njalo okokuqakatheke kakhulu laba bantu into abayenza emuva basangayenza lakathesi ngoba kabalamahloni.
Obeyisiphatha amandla sebutho owayemholi webutho le 50 Brigade ngesikhathi segugurawundi uBrigadier General Emilio Munemo obhubhe ngesonto uphiwa inhlonipho eqhawe lesizwe kodwa kulokuphikisa kanye lokusola okukhulu. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlangane lezizalwane zeZimbabwe labanye abalesifiso sokusungula amabhizinisi elizweni lelo eWashington DC kodwa walisa intatheli izindaba kubana zithathe zithaphe izindaba umthapha yena kumbe ukuthatha imifanekiso yamavidiyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zemzini weCountry Park woBulawayo zikhala ngokuthi sezithwele nzima ngokuselakala kwempompi ezithwala ingcekeza ephuma ezambuzini ngoba sezimele zihlawule umunicipality wakoBulawayo inkulungwane ezintathu zamadola $3,000 emzini munye ngamunye ukuze umsebenzi wokufaka lezo mpompi usungulwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Lanxa imali izabe ibhadalwa kancane kancane, izakhamuzi zeCountry Park zithi lokhu kwephula amalungelo azo ngoba zabhadalela ukufakwa kwempompi lezi kanye lamanzi kudala kodwa abakufakelwanga sokufunakala enye njalo imali. UMnumzana Gladman Mdawini oyisikhulumeli sezakhamuzi uthi iminyaka siminenge kungela mpompi zengcekeza ethi lokhu sokungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane enjengesihudo sekholera.
Thina iproblem esilayo lapha njenge ezakhamizi eCountry Park ihlalani kuhle sesile eminyaka satholi indawo leyi from ngathi maybe from umnyaka u-2006 kathe sesikuze siku-2019 asilasuwa. Amanzi weli asekhona but unfortunately uhlupho olwezimali lona ukuthi abantu kabala mali yokuthi bayibhadala. But isuwa indawo eziningi kwagejwa kwasala imigeli lokhu injalo emiya khona siyazi yagqibeleka. So kasikwazi lathi luhlupho sibili olukhulu esifisa ukuthi alibana ngakuthiwa ama-relevant authorities basizwela sibili bake babona mhlambe kuyini abangasenzela khona njengezakhamizi.
UMnumzana Mdawini wengeze ethi kumele kungenelwe kulolu hlupho abantu bengakaqali ukubulawa yimikhuhlane.
Siyacela sibili ukuthi ama-relevant authorities bazama ukuthi bangenele kuhlupho lolu mhlawumbe bazagcina bengenela sokufa abanye abantu ngenxa yemikhuhlane enjenge-cholera yona. Siyacela sibili kakhulu ukuthi bakithi sincedeni libone ukuthi kambe kungenzakala njani. Siyananzelela ukuthi indawo eziningi zingitshile ukuthi mina zagejwa but kusizofika khathesi akukafakwa ama-sewer pipes phansi.
Unkosikazi Nothabo Ncube oyisakhamuzi seCountry Park uthi akusimlandu wabo ukuthi imali yawa isisindo.
Mina njengesakhamizi salapha eCountry Park ngizwa ubuhlungu sibile kakhulu ngendaba le esuka khathesi bachiya begebhile imigelo phambi kwezindlu zethu labantwana bayadlala sesesacina sathi khona hayi imigelo le iyingozi yithi wathiwa khona siyigqibele sesiyigqibele ukuthi bazaze babuye nini asikwazi bazalungisa nini kodwa thina imali sasiyikhiphile izitendi lezi sazibhadalela le mali le esiyikhiphayo siyabe silokhu esiyikhipha kodwa akula progress ekhanyayo ukuthi imali lokhu isiwa ivalue akusiphutha lethu thina imali sakhipha kudala ngakho-ke besicela ukuthi uhulumende bakithi asizwe angenele aqondise lokhu bakithi kambe kunini silokhu bakithi singena emathoyilethi lawa amanye angayenziwa abanye vele basebenzisa iganga kunje
umnumzana Charles Nzenzema oyisakhamuzi se-Country Park uthi imali le okuthiwa bayikhiphe i-council sekungani umuntu uthenga isitanda sakhe kabili
as of now ukhansela into esimangalisayo abantu abaningi bathole izindlu lezi ngama-3000 kathe sokuthiwa on top of that 3000 ukuze silifake lisuwa kufuze likhokhe amanye ama-3000 meaning ukuthi umuntu use-charge ama-stand ayi-2
izakhamuzi ze-Country Park ezathola indawo egarikayo ehlalani kuhle zilesicelo kuhulumende ukuthi angenele ekufakeni impompi zengcekeza ngoba sebehlulene lomansipala wakobulawayo. Isikhulumeli sikamansipala wakobulawayo, uNkosazana Bongiwe Ngwenya, uthe abantu beCountry Park kumele babhadale njengokuvumelana kwabo ukuze kulungisiswe lolu hlupho. Uthe nxa bedonsela emuva ekubhadaleni bazibuyisela bona emuva ngoba imali yokulungisa kumele ivele kibo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Obe isiphatha amandla sebutho njalo owayengumholi webutho le-50 Brigade ngesikhathi sembhuqazo wegugurawundi ubrigadier General Emilia Munemo obhubhe ngesonto uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Lokhu kucunule abantu abaningi kakhulu enkabazwe lasemandebeleni abathi uMnemo waphatheka kumbhuqazo wegugurawundi. Ngokunjalo bathi ubengalungelanga ukuphiwa inhlonipho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okokuqala baba kuyisibonakaliso sokuthi ngobani ababusayo. Eqinisweni abaphethe intambo zombuso kathesi yibo labo ababulali ababulela abantu ngo-August ka-2018 ababulela abantu ngama-protest lawa kuliwa lokukhuphuka kwentengo ababulela abantu ngegugurawundi. Ngakho eqinisweni lamaqiniso bengeke bencitshane inhlonipho bona bodwa abala futhi lamahloni ngobubulali loboni ababenzileyo elizweni leZimbabwe abala mahloni lalokho abakwenzayo yikho nje bephanana ubuqhawe okusho ukuthi abalakho ukuzisola abalakho ukuzinuka amakhwapha lokwenyanya into esemuva abayenzayo njalo okuqakatheke kakhulu laba bantu into abayenza emuva basangayenza lakathesi ngoba kabala mahloni isoni esingeke siphinde ukwona kwase isoni esiba lamahloni senyanye into esiyenze emuva laba kabakwenyanya abakwenze emuva basaziqhenya basaziqaja ngakho ngakho yinto abangayiphinda usapho leZimbabwe kumele lukwazi lokho.
Ngamanye amazwi uthi wena uMnemo ubengalungelanga ukuyithola linhlonipho.
Hayi ezweni elakhiwa kakutsha esingathi khonokho abawuthi Second Republic ezweni elizama ukungcwaba izono zangemuva zasendulo lokonakala okwenzakayo lobukhohlakali abantu abanjengalabana abayiba baqhuba igugurawundi bayakha bayenza bekungamelanga bahlonishe bafakwe endaweni njengeyirosbeka nxa beqhubeka befakwa laphana kusho ukuthi labo ababafaka laphana basaziqhenya ngezenzo zalaba bantu ngakho akubonakalisi ukuzisola ngobubulali lobuthakathi loboni obenziwa izizalwane lezi emveni ngakho kukwamanye amazwe lapho okulokuhloniphana khona lokwesabana khona lokuzisola ngezono zasemuva abantu abanjengalaba bekumele befihlwe ngenye indlela hayi indlela yokuthi bafakwe endaweni yamaqhawe ngoba ubuqhawe abukho ekubulaleni abantu abangahlomanga ekubulaleni izizalwane zelizwe ubuqhawe kutholakala empini umuntu esilwa labanye abahlomileyo hayi esilwa labantu abalengisa izandla besaba becela uxolo bengelandikeli.
Khuluma nyakenye uMnangagwa uthe wapha ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha umlando wokuphatha udaba lwegugurawundi Kulempawu yini ozibonayo ezikhomba ukubana ngempela uhulumende uzimisele ukululungisisa lolu daba?
Uphawu olukhona yilono olunjengalolu esilubhekileyo baba, elokuthi ubaba uMnangagwa ongabe kutshela usapho lweZimbabwe lizaba yize. Abantu okumele bakubheke izenzo zakhe, hatshi amagama akhe. Amagama akhe akhombe entshonalanga, kuthi izenzo zakhe zikhombe empumalanga. Amagama akhe akhombe empumalanga, izenzo zakhe zikhombe entshonalanga njengoba kunje. Ngakho abadala bathi izenzo kungemazwi. Akukho ngitsho loluthi lomentshisi, ngitsho lesikhara senalithi asenzileyo ubaba uMnangagwa esikhombisa ukuthi uzimisele ukuthi athobe amanxeba abantu beZimbabwe, ababuthanise abenze bebe yizwe, akhuphuke abe ngcono kulalokho okwenziwa ngubaba uMgaki. Ngakho abantu bakithi bangazi dlalisele isikhathi bebukele amagundwane khona kulezilwane phandle la. Kumele abantu babone ukuthi bakhe impilo yabo, badinga inkululeko yabo. Akula mkhokheli okhona kathesi ophethe izintambo ozaletha ukuthotshwa kwamanxeba alethe le nkululeko ebantwini. Abantu abazakhele baziqhubele inkululeko yabo ngezandla zabo langamagama abo langomqondo wabo baba.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Lapho ke limuzwe exoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo. Sesingena ke kweziphume kumaphephandaba. Iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com libika ukubana inhlanganiso yamazwe yakabuswa ngelebhilithane yeCommonwealth izathumela iqula kweleZimbabwe ekupheleni komnyaka ukuyabona umumo ukuze leyo nhlanganiso ihlolisise ukubuyela kweZimbabwe kuyo. Unobhala wogatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana James Manzo, utshele ikomiti yedale lephalamende ukubana abeCommonwealth babalobele besithi kuzamele babuye bezozibonela ukuthi umumo unjani elizweni, njalo luzaba luhlelo olulezigaba ezithile andubana eleZimbabwe lamukelwe njalo kulinhlanganiso. Kuthi ke iphephandaba eleHerald lona libika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usethule umlayo ukuthi inkokheli yeZANU PF ezabelweni zeHarare lakoBulawayo imiswe ukusebenza kusukisela lamanje. Lesi ngesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni wedale laphezulu leZANU PF lePolitbureau owenzelwe esigodlweni salelo bandla eHarare. Esethula izibopho ezivumelekinweyo kulumhlangano, uMnumzana Simon Khaya Moyo unobhala obona ngokwethula kwemibiko kuleli bandla uthena lokhu kutsho ukubana ingatsha zonke okugoqela olwabesifazane lolwabatsha kazisela nkokheli. Ngesikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ezimeleyo elwela ilungelo lezifundi eye-EdBuild yelemelika ithi izikolo zalelo lizwe ezilezifundi ezivela emolini zabamhlophe zithola uncedo lwamabhiliyoni edlula amashumi amabili amadola, 23 billion, ukwedlula izikolo ezilezifundi ezivela emolini zabensundu lezesilatino. Ngomnyaka ezabamhlophe zithola amabhiliyoni alikhulu lamashumi edlula kancane amahlanu, $152 billion, kuthi ezabensundu zithola amabhiliyoni alikhulu lamashumi amathathu amadola kuphela, $130 billion. Akuthi ke amagqwetha ebesifazane kweleSierra Leone asesungule inhlanganiso ebizwa ngokuthi Legal Access Through Women Yearning for Equality Rights and Social Justice Lawyers, ngenhloso yokulwisana lokuhlukunyezwa kwabesifazane lamantombazana emulini. Sesigqiba-ke lapha umhlaba wonke kanye nezisigabeni. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlangane lezizalwane zeZimbabwe labanye abalesifiso sokusungula amabhizimusi elizweni lelo ngenhloso yokuchasisa ukuthi isimo eZimbabwe siyaguquka, njalo lelo lizwe liphakathi kwemizamo eqinileyo yokubumba umumo omuhle wokusungula amabhizimusi. Lomkhosi wenzelwe esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC eMelika. Uncube ubikwa eyalile ukuthapha akukhulume kulumbuthano njalo lalapho uphela umhlangano akazange abe lesikhathi sokukhuluma lentathele zindaba kumbe labantu esithi ugijimela kumunye njalo umhlangano. UChris Gande weStudio 7 wenelise uyafika embuthanweni lo. Ngakho ke wathi sizokuthi bekusenzakalani khona ngale. Chris.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ubehlangana lezizalwane zeZimbabwe iningi lazo kungabo somabhizimusi abahlala ngapha kwele Melika labalesifiso sokuthi bayeyenza ama-business ekhaya.
Kuyini ke ekuhlaziwe kulo umhlangano?
Uphathe indaba eziningi kakhulu ezivalisa ukuthi kanti vele ilizwe liyangaphi. Yena ukhulume ungani yonke into iyalunga, wafaka sibili lezikhathi zokubana nxa kufika lesi isikhathi uthe kufika inyanga ka-October kumele abantu bebone ukuthi kuyaba sokulomehluko, kodwa okwakathesi kuzaba lukhuni kuze kuyafika yena u-October. Ngakho ke uthe yena abantu bengabona ungani into azihambi kahle ngoba kuyalungiswa, uqambile sibili into eziningi athi zizayenzakala kusiyafika isikhathi sika-October sona lesi.
Okunye kwangikhona
okumqoka akukhulumileyo yikuthi yena abantu bananzelela ukubana sokuzatshintshwa imithetho eminingi kakhulu ihambelane lesisekelo sombuso welizwe okuzabangela ukubana abantu bebe lesibindi sokuyasungula amabhizimusi, ngoba ngokutsho kwakhe yena uthi kule mbiko engacaci kahle ngeZimbabwe egcona ilizwe eyiyo enqabela osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi babuye bezosungula amabhizimusi. Kodwa uthi yena hayi yonke lokhu kuyalungiswa, abantu bengabona ungani uhulumende uzihlalele nje akula okwenzakalayo, kodwa kuningi akwenza.
Uphumile na umbuzo wokuba isizalwane samazwe amabili, i-dual citizenship?
Ye, ukhulumile uthe ngeminye imithetho ezaguqulwa ihambelane lesisekelo sombuso esithi yena hayi lawo uyakwamukela kakhulu kona lokhu. Nangokutho kwakuthi imithetho ezaguqulwa kusiyafika inyanga yena le ayikhulumile ka-October ebalisa lawo nalowo owe-citizenship ozayenza ukuthi umuntu enelise ukuba lama-passport amabili eZimbabwe nalapho ayabe sehlala khona.
Bakwamukele okunganani labo kade besembuthanweni lo?
Iningi labantu lisele nje lingani alisakwazisisi okwenzakalayo, bakade besithi bona kungani ngumuntu ofuna ukukhuluma okuhle kuphela othengisayo ofana lo muntu ongakuthengisela umqando wena uhlala endaweni la okulesnow. Lokho ngokukhulunywa ngomunye esikhulumelayo othi yena hayi nxa uvele ulalele ungani ngumuntu ofuna ukuthi uthenge lokho akuthengisayo, ngoba eqinisweni into kade zikhuluma ezinye zangkhona azifezeki. Yena ube khuluma ungani vele ngesikhathi soneso sithongo October yonke into eyabe isiguqukile. Okuze kwabuzwa ngomunye sithi yena kanti isiqubu sangkhona sizaba nini, ngoba kwakathesi kukhanya yonke into izivele. Nxa October amthoyo lowo yena ekhanya eseduze kangaka, yonke into ayithoyo iyabe isiguquke okwanini.
Udaba lwemali ke ngoba abantu abaningi vele bengaluzisisi ukuthi lizaphenduka na idola leZimbabwe.
Yena okwakathesi abantu bamele bananzelele ukubana yona le eyakhulunywayo okuthiwa yi-RTGS dollar yiyo imali yeZimbabwe, yiyo njalo ezabe isebenza okwakathesi. Uthi yena ngokuhlela kwakuhulumende baqalisa ukuhlela ngomnyaka ophelileyo udaba lwemali, bakhangela yonke imizamo babona ukuthi bayifake idola lizimele lodwa akusozokwenze, yiko bayenza nale RTGS dollar.
Lo ke bekungu-Chris Gande weStudio 7 esixokelayo ngocingo esemkhosini wokuhlangana lomphathintambo labosomabhizimusi beZimbabwe labalesifiso sokusungula amabhizimusi eZimbabwe obusesigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC khonapha eMelika izolo. Ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo ixwayisa osomabhizimusi uMnumzana Richard Mahomba obethekelele kwele China uthi kunengi uhulumende angakufunda uhlelo lwalelo lizwe olokubela izabelo amandla okuzibusa ole devolution. Uhulumende uthi uphakathi kwamalungiselelo okuqhuba lolu hlelo kodwa abanye abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bathi basola kakhulu indlela aluhlela ngayo. Umnumzana Mahomva oqala ngokuchasisa ukuthi kungani leZimbabwe litheswa izijeziso zenotho ngeleMelika ama-sanctions. Usichasela njalo kuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Ngoba esikwaziyo ukuthi indaba yezokujeziswa kweZimbabwe indaba evela kumbali yokuthi ibandla libusayo laba lokulwisana labanye lamanye amazwe aphetshiya okwenza ukuthi kuzalwe ibandla leli elinye eliphikisayo. Kodwa ngaphandle kwakho lokhu kufuze thina sibone uhulumende ethola amanye amanyathela okuthuthukiswa umkhonomi singaqhubekisi siba ngabantu abalokhu bekhala bencenga silokhu sigubha kulamazwe angafuni ukusamukela loba kuyibuntu bethu ukuthi thina sizabayamukela kodwa nxa singamukelakanga kwesinye isikhathi ngiyabe ngibona kungcono ukuthi kufuze sizidingele thina amanye amaqinga okuthi silungisise ilizwe lethu ikakhulu kuyakha inhlanganiso lengatsha zikahulumende esithi thina zile accountability le democracy kuyenza ukuthi ilizwe lithuthuke ngaphandle koncedo esingaluthola ku-EU le United States of America.
Uthe uvela kwele China yikwini okubonileyo kumbe okufundileyo ongathi kumqoka lele Zimbabwe lingafunda kukho?
Kunendaba ye-devolution. Indaba ye-devolution China bayenza ngendlela esenza ukuthi sikhumbule isikhalazo ekade sivela kakhulu ebantwini bakomthwakazi ukuthi umthwakazi kufuze aphakanyiswe, industries iphakanyiswe. Yikho ke kuma provinces amanye kade ngingahamba kiwo mbonile ukuthi mina kuyenzakala lokho. Njalo lokhu kuqondana nohlelo lukahulumende lolo sithe layethulwa nge-constitution yethu ka-2013 yokuthi uhulumende uzozama ukuthi alwise ukuthi kube le-devolution. So ngiyathemba ukuthi i-devolution ayisoze yaba ngiyokukhuluma nje kodwa izathuthukisa imikhonomi yabantu abayehlukeneyo.
Kule mpawu yini kwele China ukuthi i-devolution le isebenza kuhle abantu bayithakazelela?
Kule mpawu ekuthini indaba yayisithi thina ngesikhiwa ngama-resources uhulumende uyabe khona ebambane lenhlanganiso esizimele ezizimele zodwa ukuthuthukisa umkhonomi nokunye okuthiyeneyo. Le mali yangikhona enye siyayibona isetshenziswa ukuyakha kwezinye indawo kodwa akusibuhle bonke bungalangxaki. Ingxaki zingabe zikhona kodwa okuqakathekileyo ukuthi esithi yona thina ngesikhiwa imodeli yabo abayisebenzisayo iyenelisa ukuthi ithuthukise abantu ibasuse edubeni. Njalo le ndaba yesithi thina i-accountability yokwethembeka kukahulumende ingani inengi kwele China okwenza ukuthi i-devolution ibe lokuphumelela. Okungango ukuthi lathi singathatha la amanyathela kungasenza ukuthi siqhubekele phambili.
Lo bekungumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uxoxe lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Njengokwethembisa kwami izolo, siqhubekela phambili ngomculo weqembu elicula umdumo wesichathamiya elizibiza ngokuthi indonsawusa. Namhla uGibbs Dube ulethulela ihlanda lesithathu lengxoxo ayenze lamajaha aleli qembu.
Sesikhuphe amadlaledi ayithe elamanje lokugcina yilo elithi indosakusa.
Iyamanalisa, 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 Iyamanalisa,
ingoma le ethi indumiso ekhona iyamangalisa ilotshwe Oscar K.
Kurunguru wethu munye Simakhatha limbala Kurunguru wethu munye
Makolwa
Kurunguru wethu munye Simahlukaniswa namabandla Kurunguru wethu munye
Makolwa
Kurunguru wethu munye Simakhatha limbala
Ma sithi indumiso ekhona iyamangalisa. Ma udumisa uNkulunkulu kakhulu thina sithi singabahlabeleli begospel. Kodwa siyimbo. Isikhathi esiningi siyadumisa uNkulunkulu. Ma udumisa uNkulunkulu kukhona okunikezwa uNkulunkulu njengomvuzo okumdumisa. Indumiso ekhona lenjabulo ekhona iyamangalisa sikuphiwa uNkulunkulu ke lokho
Lelo ke bekuliqembu elizibiza ngokuthi indosawusa lingakuthiwa ke isigaba sokugcina sale ingxoxo esizalethulela yona kusasa ekuseni. Isikhathi sethu asavuma ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Izakhamizi zemzini weCountry Park koBulawayo zikhala ngokuthi sezithwele nzima ngokuswelakala kwempompi ezithwala ingcekeza ephuma ezambuzini. Ubeyisiphathamandla sebutho owayemholi webutho le-50 Brigade ngesikhathi seGugurawundi uGeneral Emilia Mnemo obhubhe ngesonto ophiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Njalo umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlangana lezizalwane zeZimbabwe esikolweni someli weZimbabwe eMelika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo. Praxedes Jeremiah, sithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa.